Yazi, but Chris, ngikhumbula kuhle ngo-1999 ngo-September sigada isitimela sisuke ewangi size tshona koBulawayo sisigada sintambama sise eHarare kusiyasungula iMDC. Abantu babekhangelele into enkulu kakhulu ngokufonywa kweMDC. Silabo bako labo babo Gibson Sibanda, oTswangirai, iziphathamandla bo Paul Themba Nyathi. Bonke labana babekhona liyabakhumbula. Iparty yama yaqina yathi nko iqalisa. Iyaya yaya bhazukana khona phana ukubhazukana kwayo kubuhlungu kakhulu ukuphuma kwabo Professor Welshman Ncube. Kwaya later kwaya bhazukana futhi kwaphuma otenda ibithi bakithi MDC yadilika ya namhlanje ilokhuphe umi ngale eceleni abantu kuyiba baqala iphathi lami ngale eceleni namhlanje kuthiwa bangabantu ababi. Ayihambanga kuhle ihistory ye-MDC ngendlela eyafonywa ngayo sibili MDC ngakwaqiniseka namhlanje ngaye-MDC yiyo iphathi esembusweni. Namhlanje kumele ukuthi ngaye-MDC yinkalakatha yephathi elama-veteran amanye ahleziyo angayenzi lutho ancedisa abatsha abange leyo kuyiphathi esisembusweni eqinileyo ngendlela eyasungulwa ngayo. Kodwa ekuhambeni kwayo into aziyihambelanga kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini kahle kahle okungaba kwabangela ukuthi iMDC ibe yikho eyikho khona lamhlanje izicucu eziningi ezithiyeneyo?
Abanye baza kubalekela bekulandule bekuphike. Into enkulu kakhulu evulele iMDC yindaba yokuba izihwaba zabantu ukuba sezikhundleni, ukuba izihwaba zokufuna ukuphatha. Yikho okudabula iMDC. Kwaye abantu behambe bengalaleli iconstitution isikhathi sonke. Ungakhangeli ukwehlukana kwaTswangirai lo Welshman kwaba ngeconstitution, oBidi bephuma kwaba ngeconstitution, namhlanje kuphe baphuma kuba ngeconstitution ngenxa yokuthi wonke umuntu ufuna ukuthi azibone senguye osembusweni. Yinto enkulu kakhulu edabule iMDC. Kwesokho sithi okwesibili, noma abanye bengakulandula kule ndaba ebihamba ihlupha phakathi kweMDC, indaba ye-tribalism. Ungakhangela la namuhla koBulawayo kumbe eMathebeleland kulokhu kulokukhonona ukuphathwa kwangikhona kutheni thina besiNdebeleni kasifakwa.